kusa kuba nzima ukuthi abantu bakufundise kuhle bakuzwisise ukuthi kuvele kuyangaphi ngoba kuyinqabanqoza. Ngikhangela ngamifa ezinye izinto zangikhona ezilethwa kuyona le ikhomithi. Angazi kuvesabe zivele ziqondane lakho kumbe ngabantu abafuna ukuthi bazwakale labo ukuthi bakhulume ngoba kukhona okunye okubahluphayo emphefumulweni yabo.
Abaningi ubona zani bethula iqiniso na kukhomishini le?
Hayi. Ngingathi mina into engikhathazayo kakhulu ukuthi abantu sikhangelele ukuthi okuza kuphuma lapha kuzasinceda kumbe kusoze kusincede sokwedlula. Siyathanda ukusola kakhulu njalo indaba le yindaba eqakathekileyo kakhulu okumele ukuthi nxa uhamba usiya kuyo uhamba uzazi ukuthi uyakhulumani ukhuluma iqiniso. Kodwa ungahamba kungabanye abahamba ukuthi siyadinga ukuthi lami ikhulume kuthiwe ngithikile khona akusoze kuphumelaphi. Kuza kwenza kube nezinto eziningi kakhulu ezihlangeneyo ezingasaxakulelekile.
Kodwa ke ubona ngani yena-ke umnumzana mhlante labantu bakhe laba abakukhomishini bayalalela kumbe okunye kuzabehlula ukuthi bakuhluze kuhle ukuthi kuhamba njani?
Bayalalela kodwa ngenxa yokuxubaniswa kwezindawo ngibona ngangikho lapho kuzabehlula khona ngoba nxa kuyikhomishini le indlela emi ngayo indlela abantu abayisola ngayo indlela abantu abahle besole ingakapheli kuzakwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi kathi vele bazahluzane bantu bahluze ngenxa yokuthi vele baningaphe besolile balutshwana abakholwayo ukuthi kufuna kuzaphuma kulutho kungaze kuphume sizasola kuphela. Akwabasikho esikumeleleyo esikukhangeleleyo abasolayo kuthithi vele banempumela abayikhangeleleyo kuzaphuma ingehluleka ukuphuma yena lani mpumela kuzaba lujuba.
Ubona ngazani nxa sesingakhuluma ngokuthi kuyaphumani kukhomishini le wena bukhangelele ukuthi kuphumele?
Mina bengikhangelele ukuthi kuphume udaba abaluhlosileyo olokukhangela ukubulawa kwabantu lokhu ngesikhathi sama-election. Luthi lungaxakululwa kuphume lo mboniso ebantwini ukuthi hayi thina sihambe so sibuze abantu abangaka abaqondane lalokhu esathi ukuhluzile phakathi kwezindaba esizizileyo yilokhu. Abantu labana bekhomishini bebesebesenza i-recommendation kuhulumeni ukuthi hayi thina ngendlela esikubone ngayo i-recommendation yethu yide bese kubonakala ukuthi uhulumendeni uzathatha nyathela bani.